lokho esikubonileyo babunkomo lokana lesihlazo elidluleleyo okuyinto engithemba ukuthi abanye abantu abanengi baqala ukuyibona ukuthi ilizwe elifana leMelika ilizwe elaziwa ngokuthi lipractice idemocracy kodwa kube lilizwe eselitshengisela impawu ezifana nalezi esizibonayo. Njalo okunye ukhona okukhulu kakhulu babunkomo ukuthi singakhohlwa ukuthi njengoba sibona ukuxokozela kunje kulezi zinto okuthiwa ngama security briefings afanele ukuthi ngabe kuthiwa umongameli uyawatshelwa okuyizinto esazi mhlawumbe ukuthi iMelika ililizwe elilokuthi lilokuhlaselwa esikhathini esiningi izinto ezifana le-terrorism. Sekuthiye ilizwe leMelika lisegcekeni kakhulu ngoba kathesi ngokuthi abantu bakhangele kakhulu ezinto ezikhangana lokhetho sekusehlule ukuthi ezinye izinto baziconsider noma ezinye izinto bazinanzelele kungela khophe. Kodwa-ke kathesi nxa sekunje sekuthiya abantu beMelika besengozini okuyinto eyenziwa nguDonald Trump angayinazeleliyo njalo esingaziyo ukuthi ama-advisors yakhe abamtsheli yini iqiniso ukuthi iloba noma engazazame ukuthi ayenze njani noma angazazame ukuthi athina delay wonke ama-tactics noma engenze njani. Kodwa-ke ngibona ingathi imphumela seyakhuluma seyavela egcekeni ukuthi iloba uyathanda noma akathandi kodwa-ke uJoe Biden kusiyafika lolo suku uzagcotshwa abe ngumongameli welizwe leMelika okuyinto ofana ukuthi uTrump nje avumele idemocracy avumele abantu beMelika baqhubekele phambili ngempilo zabo angafaki abantu beMelika engozini ngoba siyazi ukuthi nxa kunje inhlekelele sezingenzeka kakhulu laphana ikakhulukazi izinto ezingenziwa ngamalwa icasha i-terrorism phose nxa ngingatsho kungabe yinto esingenzeka engathiya sekule damage enkulu kakhulu ukwedlula idamage le siyibone senziwa ngama-elections.
Bayasola abanye bathi ngesikhathi isokutshengisela kwabansundu eseBlack Lives Matter abantu batshaywa ngamapolisa bahlukuluzwa kakhulu kodwa izolo abasekeli bakaTrump bangenile ePhalamenti bazenzela santando. Ungathini ngalokho?
Musobala babunkomo ukuthi inketha bechabe yinto mhlawumbe engaze engathi likhadi elihlezi lisesikhwameni sikaDonald Trump ukuthi utshengisela sobala ukuthi zikhona izinto abaziqakathekisayo zikhona njalo ezinye izinto abangazishaya indiva. Kuyabonisa kathesi ukuthi ngenxa yobungozi obukade bukhona kuma-senators njengoba sisazi njalo ukuthi e-America iningi labantu bathwele imbhobho bayavunyelwa ukuthenga nje imbhobho ingathi umuntu uthenga isinkwa bekufaka senators engozini enkulu kakhulu ukuthi sekungalinyazwa omunye umuntu sekungabulawa omunye umuntu kodwa abazange bayitshaya indiva ukuthi bazame ukuthi babe khona amapolisa babe bezovimba labo bantu bakaTrump ukuthi bengangeni kungenxa kutshengisela sobala ukuthi laba bantu bayisekela into le yenziwa nguTrump iloba nje bethuli bengakhulumi kodwa-ke bamsekela uTrump ngendlela eziphansi. Sekusehlula nje kuphela ukuthi kusuke kube lo mthetho ababesazi ukuthi kuza kwenzakalani nxa kuwukuthi uTrump engavuka kusasa engasekho bona sebesele bodwa ujike bazosala sebehlangana lobunzima thize.